umkhono omwelizwe lethu awubangamhlisili. Njengoba nje i-ekonomi yamazwe lonke ingabangamuhle. Nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports, uzawuthola ukubana amazwe amaningi kugoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone phose iminyaka eminingi isibe eminye engadlula even up to 40 to 50 years. Kuyimpumela yokudlawudlawulobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia. Ngakho-ke nxa ukhangelwe izinto onjalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazi manga kahle ngempela. And lakithi ngapha futhi kuhle kube nzima njalo kusiwa nzima ngendaba naleyana ukuthi thina ngapha njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu esikubiza ngolimi lwesikhiwa kodwa ama-lines of credit ayezithi wona umkoromo welizwe uhambe ngendlela engani ingconywana. So konke lokwana vele kuyajekiseni bona into lezinzima. Mina njengomuntu le angicelanga ufuna ukubala kakhulu izinto lezi zamabarometer namabarometer.
Baba Pepe ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngakhosi ukuthi-ke eZimbabwe lapha-ke sinama-provinces angu-10. Ama-provinces angu-10 akhona ama-province okulokhulu kwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abanxa bebuzwa ngumuntu abangamaziyo usobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osesihlalweni kathesi ngoba babe bele lokhu ngesikhathi kuthiwa yi-living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaneli le-51% ungafica ukuthi encane mhlawumbe 10 to 20% ngabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalaba abakubonayo. Lento kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela-ke imali yeZimbabwe iqathaniswa leyo kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiyaphezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu leZANU PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngutshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akulanto ethusayo ngaloko okukhulunywa. Njengoba ngilishilo mina ngathi kona kaningi mina vele angisho umuntu odlala ukukhangela kakhulu into le ekhonywa ngamabarometer lawo. Mina ngidlala uba umuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na uhamba njani ku-10. Ukufala khona kade kuphunywa ngumfowethu kade lapha uBebe sithi bona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphilisa yodwa ngoba uzakuthi 51% bade kona basekela umongameli uMnangagwa, then bethi ba-72% bade hayi iningi lihamba kuye. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system, under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaMnangagwa ujingile uguqukileyo kunalowo mbuso wawukhona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wabaUmgabe bakusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezanu PF ukhuluma ngoba uMgabe umuntu abe hlezi nayo even usebhawa kwapha uyakungena amashuti umuntu eseceleni ngokwabana ngale ngxenye usebenza khona ngale uzabona senziwa ukukhaleni. Kathesi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando ehlonge ungathethi izinto yobela ngokuthethisa noma even emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhale ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasa ukhiphe inhlamba hot inhlamba hayi ibhandi yaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokuni ngoba vele nje umthetho wangona wenature unjalo.
Baba Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha, abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga kanti lentengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka sibone izolo ekhuluma lephepha ndaba leNewsday. Sithi yena rese zwakarongeka okuthi ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngamini ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe ine democratic process. Ilizwe leZimbabwe ungathi ukuthi kuthiwa kule mpuswa yi-cabinet ye-executive kuphela. But i-cabinet ye-executive abayibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa ku-ZANU-PF Politburo. So lokho okukhulunywa nguMthuli kayisikho ukuthi laye ukhuluma into ayaziyo aleshiwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo. Kodwa ukhuluma lokho okuthiwa yiku-defender i-position ye-Politburo